VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 21 Nhlolanja 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje bekulikhefu elakhethwa ukunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day liqondana lokunanza ilanga lokuzalwa lowaye ngumongameli umnumzana Mugabe. Lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga lesizwe ele RBZ izolo zizaphathisa imizamo yokuvuselela umnotho, ezinye ingcwethi zithi lezi izifiso nje zikathemba lo amkela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebize omunye njalo umhlangano lamabandla ezombusazwe aphikisayo ukukhulumisana ngemizamo yokudinga amacebo wokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebize omunye njalo umhlangano labamabandla ezombusazwe aphikisayo ancintisa kukhetho lokudinga umongameli, bekhulumisana ngemizamo yokudinga amacebo wokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Lumhlangano ngowesibili kubizwa uMnangagwa esigodlweni sakhe eseState House. Umsekeli womkhokheli we-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Obert Gudu, utshele iStudio 7 ukuthi bemukele incwadi yokubanxusa kulumhlangano, ngakho-ke bazabe bemelwe emhlanganweni lo. Kodwa unobhala jikelele webandla elikhulu eliphikisayo le-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Douglas Monzora, uthi bona njengebandla abayitholanga leyo ncwadi yokubanxusa, esithi kodwa lanxa ngabe benxusiwe bebengasoze baye njengalokho abakwenzayo emhlanganweni wakuqala. Leli bandla likhala ngokuthi limihlangano akumelanga yenzelwe esigodlweni sikamongameli seState House, njalo ikhokhelwa nguMnangagwa abangamamukeli ukuba wanqoba kukhetho lokudinga umongameli olwanyakenye. Lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga le-Reserve Bank izolo zizaphathisa emizameni yokuvuselela umnotho, ezinye ingcwethi zithi lezi izifiso nje zikathemba lowamkela. Usibalukhulu webhanga leli umnumzana John Manguja wazise ukuba ngokusemthethweni isisindo se-bond note sesiphansi nxa silinganiswa lesedola leMelika. Wazisa njalo ukuthi osamabhizimusi sokumele bahlele intengo yempahla zabo nge-RTGS dollar kuphela, hatshi ngedola leMelika. Kodwa ingcwethi kwezenotho umnumzana Calvin Manduna, yena oqhuba izifundo zakhe ze-PhD khonapha kweleMelika, uthi kaboni lokhu kuphathisa ngalutho.
Kuzaba nzima mnumzane. Into enkulu uMankunja has confirmed i-reality ekade waziwa umuntu wonke ukuthi akusela i-1:1 and i-RTGS sizaba i-de facto currency and izaba i-floater. Ngiyesaba ukuthi okuzayenzakalayo kathesi ikuthi kuqala kule inflation kuzaba le-devaluation engisabayo ezalandelayo nxa i-floating rate siza aligna le-parallel rate. So sizabona ukuthi umnotho uzenzakala yini, kodwa angilashure.
Abanye bathi wenze kuhle kakhulu ngokuvuma ukuthi ibhondi kalisalingani le-dollar elemelika, njalo bathi wenze kuhle ekuthini intengo yezinto ezitolo lamabhizimusi kumele ibe iku-RTGS dollars. Awubone kuphathisa yini konoko?
Uyenze kuhle kodwa uphuzile. Abantu have been talking for months ukuthi evume ukuthi akula 1:1 ube seyala. So ukuthi simcongratulate ukuthi uyenze kahle, he is very late in doing so. That is part of a problem yakhe lo Mthuli Ncube. They are very reactionary. Bayaphuza ukuresponda. Number two, inkinga ezalandelayo is that we are now entering a vicious cycle ekuthi umuntu ongizaba sedinga i-US dollar ebaleki i-RTGS, ngoba i-RTGS iyaluza i-value because of i-inflation esikhulumayo, konke le-devaluation. So i-economy izaqalisa ukudollarize kutsha. And leyakwazi ukuthi last time sidollarize, siyaqhaza ukuthi attract ama-imports amaningi. Kuyaba le-dumping yama-imports as abantu come to mop up US dollar eZimbabwe. So we enter another vicious cycle of liquidity crisis. Yokuswelakala kwama-dollar and abantu bonke trying to move into US dollar and a trade deficit in dollar terms. So as sizabona ukuhamba njani, but I feel that in trying to resolve one problem, bavula umnyango wenye problem.
Uthi wena umnotho uzaqalisa njalo ukusebenzisa i-dollar lemelika, i-dollarization. Ngokwenza kale izolo ukhonoko ukuthi abamabhizimusi kabasavunyelwa ukuhlela intengo zabo nge-dollar lemelika, ungathi yiyo yini i-de-dollarization ukwesulwa kwe-dollar lemelika kumbe kwenzeka kudala?
Bazazama, bengazama ukufaka ama-controls lawo, you start to see companies close. Already bathi 100 companies have closed ngesikhathi kaMnangagwa. Bengazama ukutshela ama-company ukuthi lingachaji nge-USD. Liyabona amanye besibevala. Already we are seeing ama-airlines, for example, foreign airlines, bayadimanda i-US dollar. And ama-costs abo are not in bond or RTGS. Bayathenga i-fuel, lani, bayabhadala ama-US dollars. So you can't expect ama-business anjalo ukuthi ebe viable with only receiving i-local currency. So kuzaba nzima. I-monetary policy le yabanika umsebenzi omningi. There's still a lot of work that they need to do. That's why mina ngivumelana nalo bithi ukuthi bekungcono they explore all options.
Hello ke ngumnumzana Richard Manduna ingcwethi kwezenotho ubexoxa icingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Lamhlanje bekulikhefu elakhethwa ukunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Leli langa liqondana lelanga lokunanza ukuzalwa kukawayengumongameli wakuqala kusukela ilizwe lithola uzibuse umnumzana Robert Mugabe. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe weStudio 7 esethulela lolu daba eseHarare.
Loba nje ilanga leli kulikhephu lokunanza intsha yelizwe ele National Youth Day bekusobala ukuthi intsha lozulu wonke jikelele elizweni uqhubeke ngemsebenzi yakhe yansuku zonke endaweni ezijeneyo zedolobho leHarare ngaphandle kwezisebenzi kahulumende labantwana besikolo abatshone emakhaya. Umgabe yena namhlanje ufikise iminyaka engamachumi ayishiyagalolunye lanhlanje 95 kodwa lokhu wakhutshwa embusweni ngomnyaka ka-2017 ilanga leli uselithakazelela eyedwa lomdeni wakhe. Umnumza Richard Mawomva ingcwethe ecubungula ezombusazwe uthi leli langa seliqakatheke nje ukuthi linika uZulu weZimbabwe isikhathi sokuthi acabangisise ngempilo kaMgabe, ukuzinikela akwenzayo ekuletheni uzibuse kanye la kuphambanisayo embusweni wakhe.
Ilanga esikhumbula khona imisebenzi emihle eyenzwa ngumongameli waseZimbabwe, ikakhulu lelanga eliqakathekileyo elisenza ukuthi njengabatsha sikhumbule abanye abafanana laye abaletha inkululeko, njalo kusenza sibe lokunakana ukuthi sivela ngapi njengabantu baseZimbabwe njalo siya ngapi.
Lokhu kugcizelele ngomunye njalo ohlaziye ngezombusazwe umnumza Thenisani Ntunkagwa othi impilo kaMgabe kumele ibe yisibonelo esihle kwabasakhulayo, ikakhulu indlela aziphatha ngayo eyiyo emenze aphile kude kangaka. Umfuka Ntukagwa uphinde wathi loba nje uMgabe enamaphutha awenzayo kumele isizwe singakhohlwa okwayizolo okuhle okwenziwe nguMgabe.
Kumele sikhumbule ukuthi uMgabe wayinationalist, mazikhuluma abantu abanationalist ngabonkomo ngabo-JZ ngabondabaningi ngabo-Tikere zingaba le mbali ezingayithandiyo, kodwa kumele siyigcine leyo mbali. Ngamafitshane okwayenzakala ngo-November 18 kwakungakuzwisana kwamasosha lama-nationalist, kathesi ilizwe selingamasosha konke sokuyisisotshasotsha, ngatho njalo ngamafitshane.
Kodwa iningi lithi iphutha elikhulu uMgabe alenzayo yokudonsa isikhathi eside sembusweni kwabangeka ukubhidlika kwehlangothi zonke zempilo ekakhulu umnotho welizwe. Umnumzana Andile Nkomo isakamuse Harare uthi uMgabe wayevele edayele ukukhokhela abensundu ukuze bathole uzibuse, kodwa wasesenza iphutha lokubusa okweminyaka eminingi wagcina esesiba la maphutha amaningi. Umfuka Nkomo uthi amazwi kaMgabe aseyisikhumbuzo sokuthi wayeboniswa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayengamelanga akhokhele leli lizwe.
Ubaba uMgabe yindoda engazange ibe kwazi ukuthi yonke into lesikhathi sayo. Ngokubona kwami mina kwakuyindoda eyayivele idalelwe ukuthi ikhokhele abantu abasundu ukuthi bathole uzibuse, okuyinto ayekwanisa ukuyenza ngesikhathi sakhe. Kodwa akazange abe kwazi ukuthi sisiya phambili abantu abamsundu sebezibusa. Kwasokumele achiyele omunye ekwanisa ukuqhubekela phambili ngomsebenzi lo. Yilo iphutha nje engalinika uRobert Mgabe.
Kodwa abanye bathi uMgabe nguye imbangela yenhlupho zonke lezi ezibhekane lelizwe kwezonotho, kwezenhlalakahle kaZulu lakwezombusazwe, ngoba nguye owadala ingxabano lenzondo elizweni kusukela ngesikhathi sombhuqazwe yogugurawundi, inhlelo ezinjengomuramba tswina kanye lodlame liko-2008. Umnumzana Nkosana Dube ngomunye wabatsha abangakholwa inhlonipho eyaphiwa ilanga lokuzalwa kukaMgabe ukuthi kube lilanga lokunanza imisebenzi yabatsha ethi intsha yanamuhla ilamsebenzi ngenxa yomnotho owabhijizwa nguMgabe.
UMgabe asikhohiwe, uMgabe wabulalela izwe leli. Thina esisakhulayo vele i-featured yahle yaphambaniseka, vele silapha namhla ngenxa yakhe. For 37 years ebusa leli lizwe elibulale ngelandaba lakho lokho, yena ezidingela imali zakhe ebulala. Umnangagwa lo osekhona lo usenza sizwisise ukuthi wayeMgabe wayeyala ukuthiyela umnangagwa elizwe. Umnangagwa selibulele layo.
Usungumnyaka wesibili ilanga lika-21 Hlolanja laphiwa inhlonipho yokuthi kube likhefu lokunanza imisebenzi yabatsha kuqondana lelanga lokuzalwa likaMgabe. Kodwa ngemva kokususwa embusweni, ilanga lika-21 Hlolanja alizange lithakazelele ngendlela elalithakazelelwa ngayo uMgabe sabusa, lapho kwakusenziwa inkalakatha yedile ezinkundleni ezijeneyo zelizwe kunxuswe abasekeli bebandla leZANU-PF, lapho ababehlangana kudliwe kunathwe kanye lokucula kuthakazelelwa impilo yakhe, abaningi bemfisela impilo ende. Khathesi uMgabe uzolithakazelela lelo langa lomkakhe lomdeni wakhe emzini wakhe waseBorodeo eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kusasa iCommission ebona ukuqondiswa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission iZEC ikhangelele ukuqala ukubhalisa abalesifiso sokuncintisa kukhetho lokudinga ukansila ozamela uward 28 kukansili yedolobho lakoBulawayo iNomination Court eBulawayo Large City Hall. Lokhu kulandela ukubhubha kukakansila Ncube obemele iward 26. Abakhangelelwe ukubhalisa kusasa leli dale lihlala ngabamabandla agoqela abomanyano we-MDC Alliance, izaphu, ZANU, MRP labanye ukuze bancintise kukhetho luzaqhutshwa ngenyanga ezayo mhlaka 30. Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokubhekane labesifazane ngesikhathi usibali ukhulu webhanga leRBZ esanda kwethula umbiko othi sokuzasetshenziswa imali eRTGS dollar eZimbabwe. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakwele Pakistan u-Imran Khan uselaye ibutho lakhe ukuthi lidubulele ukubulala wonke umuntu wakwele India obonakala ehlasela lelo lizwe. Ngemva kweminyaka elithumi inkampani elungisa impahla kagetsi e-Samsung yethule umakhalekhukhwini wohlobo lwe-Galaxy izolo yethula omutsha ochumbulukayo ube li-tablet iGalaxy Fold. Lanxa kule mizamo eminingi yokuxazulula inkinga leZimbabwe elibhekane lazo, ibandla elikhulu eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lilezikhalazo ezimbalwa ezigoqela ukuthi kube lomlamlankunzi ongayelamanga cele okhokhela lezinkulumo ongayisuye mongameli Emmerson Mnangagwa elithi nxa zingalungisiswanga abasoze baye. Kambe lezinkulumo zizaphuma lokuncwebekayo na kusasa? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda endawonye lomnumzana Believe Gawule owebandla le-ZANU PF onguye osungula lingxoxo.
Ye inkulumo lezi sikhangelele ukuthi zilethe okungcono ngoba si umumo wethu lo ungalungiswa kuphela aluba sengathi sihlanganisa amakhanda ndawonye njengabantu beZimbabwe sivumelane. Sivumela lapho okuphambanise khona, okuphambaniseke khona, silungisa sindawonye, sisiya phambili, siyadingana ukumangalisa ngesikhathi esinjengalesi. Sidingana ukwedlula angazi ukuthi ngathi nini. Njengalokhu kathesi sikhangelele ukuthi sivuselele umnotho welizwe, sivuselele okunye, silungiselele lokunye abanye abakusolayo okungenziwanga kuhle even phambi emuva. Ukuthi mhlawumbe ingxenye abanye bethi hayi ama-reforms amanye kadange bekhona lalapha nalapha into enizokhethwa. Lesikhulume ngakho sindawonye. Silungisa sindawo esikhangelele kusasa.
Mnumzana Sibanda uthini wena ngalokho sokukhulunywa ngubabugawule lapha ukubana ye kuyadingakala ukuthi abantu behlale, kodwa siyabona ukubana kule ngxaki ezikhona esezibangela ukuthi ibandla lenu lingabi khona.
Uyabona Chris, ingxoxo lezi ezikhulunywa ngabugawule leZANU ziyafala lengxoxo zokuthi ufike emzini wakho ukhande enye indoda ilele lomkakho. Then indoda naleyo ibisisithi hayi ndoda buya sizohlala phansi emzini wami sixoxe ngokuthi singawulungisisa njani. Tina, I think njengebandla sibe very clear ukuthi khona umnangagwa laye uphakathina kwengxabano ezikhona ngaphakathina kwaleli lizwe. Ngenxa yalokho ke umnangagwa kakulandlela angaba nguye umgcini sihlalo obiza abanye ukuthi buyanini sizohlala phansi bese sikhangelela ukuthi kulento engaphuma ngoba kula nto ephuma endaweni enjengayona leyo. Okufuze njalo sikukhangele Chrissy ukuthi labo ababizwayo hayi kasiyali ukuthi amabizo abo ku-ballot paper ayekhona kodwa asikhangele phela ukuthi kanti vele bona basapotwa ngabantu abanganani. So-ke ngenye indlela umnangagwa ubizeni nje ukuthi uhambe etshela abantu bakhe lokho akucabangelayo.
Mnumzana Gawule, nanto-ke udaba uthini wena?
Ngiyamuzwa honorable Sibanda ukuthi uletha umbono engingani nxa ngokhangela ngikhangele ngibona ngani lokho kubuyile emuva kakhulu endaweni yokhetho. Ngibona ngani uChris uSibanda uhonorable uthi yena nxa ephathe kubandla labo bakhulisa ukuthi bahloniphe i-rule of law esiyiyo esikhuluma ngayo sonke mhlaba wonke jikelezi la kusisekelo sombuso. Sikhangelele ukuthi thina nxa sikhangela sikhuluma sitsho njalo sesidlulile kundima zonke lezazivalayo ngezinye indlela. Mbona ngani nxa elokhu ekukhuluma ngakhonapho thina sesisukile kobulawayo sihamba ngesitimela nje efolweni sesisenyama endlobo yena uselokhu ese-main station kobulawayo elindele ukugada isitimela ngoba ngani sidlulile ekhethweni. Ekhethweni lo nxa likubele kade engaze libale ukuthi yade lunjani kodwa sidlulile yikho yena kade selilunga ledala lephalamende sadlula ekhethweni. Aluba kasidlulanga ekhethweni ngabe yena kavume ukuthi lasuke ephalamende ngale bengabi khona ephalamende babuyele endaweni lakuthi ukhetha lokuhambangako. Bese besivuma ke ukuthi ngaleyo ndlela babe behlibenalifaya ama-results onke okhetho lwayenziwayo bengathi lokhu akunye akuhambanga kuhle obunye lokhu kuhambe kuhle hhayi konke akuhambanga kuhle nakunjalo. Engifuna ukuthi ngikugcizelele ukuthi bahamba le makhodi i-constitutional court yanquma isinqumo yaba lesinqumo yikho kade sikhona phalapha esikhona. Kungani sibuyele emuva? Yebo phela bayakonye kwaphambanisa kwathini 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 kufana nomuntu ongaze ehambe ecourt omunye sithi hayi mina kangilagaa kothi i-court ingavelithi yona okume kunje kume kunjalo lo muye athanda noma kawuthandi kodwa sihlonipheni khonokho impumelo ethi mina makoti kodwa bona sebethethisa amakoti bethi awuthajile abana abayenzanga kuthi umsebenzi uyazi nxasi singayenza njalo mbona ngani akula nto engaphuma lapho.
Gawule, nxa kuyukuthi lifuna ukufaka abantu kuqala khiphanini umnangagwa. Umnangagwa angeke waba ngomlamulankunzi ngaphakathina kwecala lakhe. Noma kathesi ungawukhangela Gawule uprezidenti wakho ukansele amangaki ama-meetings ama-centurali ukanselile emashonal and central okwaziwa yikuthi kuthiwa vele kusukusela kudala yiyo indawo yokuthakula indawo yezalupiwe
ngamahungahunga ukuthi ngale ukuze umhlangano lwana irali yani ingabi khona kube yilokhu. Umongameli uyabe neschedule sakhe esingatshintshekiyo kwesinye isikhathi
umongameli wakwambonela umongameli olohlonzi uthi yena efake imeeting abantu bemashonal and central bamelela uspokesperson wakhe besesithi hayi ubesafona efonela abafowabo abaku-region yikho kwakhanseli somhlangano khonokho. Thina siphila lama-members of parliament abemashonal and central bayasitshela ukuthi amagonyeti lamabhaso ozupho bahamba bengela bantu ngoba abantu umnangagwa kabamfuni. Lokhu asomahungahunga asotho ephuma esigidini yinto ephuma kuma-members of parliament ehlangana ngophansi e-parliament yezimbabwe.
Ngiyakumangala khonoko ukuthi kule nto enjalo kodwa kumangalisi
uzokhatyana wena usetsholotho itsholotho lebhindura le-national central ukhatyana kakhulu yikho mangala kathi mina ihlala phansi nabantu ama-members of parliament akulani i-province yikho ngingamangali ngoba ngiyakwazi
mina ngiyahlanga.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa indawonye lo mnumzana Believe Gawule owebandla le-ZANU-PF. abakhubazekileyo ngokungaboni emehlweni baseZimbabwe bamanyene lamanye abamanye amazwe emhlabeni jikelele ukunanza ilanga labo ele World Braille Day eHarare izolo bekhuthaza ukuthuthukiswa kwenhlelo zokubatholisa impahla ephathisa emsebenzini yokubhala lokubala kwabangaboniyo lababonela khatshana ukuze bathuthuke labo empilweni. Okunenga sikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Lombuthano wenzelwe Harare City Library izolo uhlanganisa abakhubazekileyo osakhulayo eligqwetha elilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo uAbraham Mathetha ongaboniyo laye uthi kukhanya abakhubazekileyo betshiwa ngaphandle kwenhlelo ezinengi.
Singathi inkinga enkulu esingakuthi ngesiNgisi ama-negative attitudes. Ukuthi nxa abantu sebechabanga ngendaba zabakhubazekileyo baphonga ukuthi hayi lokhu kuyadula silezinye indaba ezipressing okumele sizilungise. Kwenza ukuthi kungadingwa izinto kathe sinxa ungakhangela uzathola ukuthi into ezisetshenziswayo ngabantu abangaboni ukubala lokubhala iBraille lapha eZimbabwe asitholakali ngendlela ebezitholakala ngayo ngezinsuku ezidluleyo. So singathi yiyo inkinga enkulu kakhulu.
Lomhlangano obuthanise abameli bengatsha ezithile zikahulumende lenhlanganiso ezizimele ukugoqela amakolishi. Umnumzana Masimba Kuchera indongethi ecubungula ngezomnotho ongaboniyo layo owenelise ukuphathiswa yesikolo seKopota School for the Blind lase Dorothy Duncan Braille Center uthi imbuthano enje iqakathekile minyaka yonke ukuthi kuqhubekwe kukhunjuzwa iziphathamandla ngendubo ezibhakana labakhubazekileyo okugoqela udubo lweBraille olulokhela ungalungisiswa.
Ilokhu iludubo iBraille ngoba ayitholakali endaweni eziningi lapho abantu abangaboniyo abafunda khona. Uzabona ukuthi iBraille inzima ukuthi siyithole, inzima ukuthi sibe labantu abayifundisayo ababalisi aweBraille banilutshwane. Nxa sikhangele sabona ukuthi ezinye izimfundo ezinjengeMaths ababalisi abafuna ukuthi bafundise iMaths ngeBraille ngoba bengakwazi ukuthi kwenzakala njani. Into enjengemusic ikhona imusic ungayifundisa ngeBraille kodwa asifundi into zonke lezo.
USenator Joshua Malinga umcebisi omkhulu kunkokheli yelizwe endabeni zabakhubazekileyo uthi uhulumende ulesifiso sokulungisisa indaba zabakhubazekileyo kuleli noma kuphazamiswa ludubo lwemali elizweni.
Uhamba kancane kodwa uhulumende lo esilayo omutsha secondary public in the new dispensation sifuna ukuguqula izinto abantu abalimeleyo baphathe njengabanye abantu isikole ezwana nayo imisebenzi konke bangathiywa.
Ilanga leWorld Braille Day linanzwa ngonhlolanja minyaka yonke emhlabeni jikelele. Kulilanga elazalwa ngalo lo owasungula izifundo zeBraille uLouis Braille. Inhlanganiso yeBible Society of Zimbabwe ithetheleli thuba lokunikeza amaBhayibheli ohlobo lweBraille kwabangenela umbuthano. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Dala kwakukhona
Kolomeje
Bomtama go long time ago,
our grandmother used to call us around the fire. Around the fire, sitting on a wane.
Long, 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 long.
Umvundla lonteletsha ingoma kakhuliyo isigqibela uhlebo lolwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Lamhlanje eZimbabwe bekulikhefu elakhethwa kunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Gabriel Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga lesizwe le-RBZ izolo zizaphathisa kodwa abanye bathi hatshi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.